Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngomgqibelo mhla ka 2 kuMpandula 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi libheke ngabomvu ukuthi bandla le-CCC lizathatha amanyathelo bani ngempumela yokhetho eliyiphikisayo ngesikhathi uhulumende elokhu egcizelela ukuthi umongameli Mnangagwa obikwa wanqoba uzacotshwa ngomvulo.
Kuzela ukuthi kube lokuthula, siyabona kule ngxoxo-mpikiswano ngempumela yokhetho, kodwa ngesicosidalo kuyalungiswa kuthola lesombululo kungazange kwaliwa.
Umanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi ARTUZ ithi ikhuthaza uhulumende ukuthi engavuli izikolo ngeviki ezayo ngoba umumo kwezombusazwe ungazinzanga ngenxa yempumela yokhetho elombango.
Izikolo bayazithanda abantu bezombusazwe ukuzodlalela bizo lanxa besenze ezinye izinto. Ngokunjalo akula kuphepha okukhona ngesikhathi somumo nje ongazinzanga.
Kuhlelo abaculi bethu sixoxa lomculi kaMaskandi odabuka eNkayi uzamcolo, yena uhlabela kwele South Africa iphethe idlalade lakhe lakuqala elilesihloko esithi Lomhlaba. Zonke lezindaba lezinye lizosizwa kuona lo umsakazo. Iningi lithi libheke ngabomvu ukuthi ibandla le-Citizens Coalition for Change lizathatha amanyathelo bani ngempumela yokhetho eliyiphikisayo eveza ukuthi kwanqoba umongameli Emmerson Mnangagwa, hathi umholi we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa ukuba ngumongameli ngesikhathi uhulumende esithi umongameli Mnangagwa uzacotshwa ngomvulo ozayo. Ingcwethi ezicubungula izomthetho zithi ibandla le-CCC lilakho ukuphikisa ukhetho emthethwandaba ilanga langomvulo lingakafiki, okuyikho elikhangelelwe ukukwenza. Asenelisanga ukuxoxa lebandla le-CCC ngalolu daba ukuze sizwe amanyathelo elizawathatha. Ukhetho lolu lwasolwa ngumanyano we-SADC owe-AU lamazwe aphetsheya besithi aluqhutshwanga ngemfanelo njalo lwalungakhululekanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, engeyinye eyayiqoqa imihlangano yokuthi abantu bexoxisane labazancintisa kukhetho kobulawayo e-Meet the Candidates. Yena othi bakhuthaza ukuthi kube lokuthula abantu besalinde ukuthi udaba lolu luxazululwe.
Siphathekile yes ehleleni lokukhetho kwama-councillors kakhulu, njalo futhi saphatheka ehleleni lokuthi abantu bakhethe o-MP besithi ngama-Meet the Candidates series besiqola inhlanganiso ezithize besikhaya kho ukuthi abantu bakhangele ukuthi ama-councillors bo-MP uluhlu lomuntu onjani, lohlonzi lomuntu abemkhethe bangakhangelanga ibhathi baligqokileyo lokuthi ngumuntu ozisayo yini umsebenzi omele awenze. Yikade sikhuthaza abantu, hayi sithi naye abantu basilalelile ngasikhangele nje abantu ababenqobe lapha nalaphana kungani kulo mehlukwanyana asikaboni umsebenzi wabo kodwa-ke kodwa hhayi sina ke naye lutanxa yabantu ngabe belayele sokhulumileyo. Siya phambili sigqugquzela ukuthi kube lokuthula. Siyabona kule ngxoxo-mpikiswano ngempumela yokhetho kodwa-ke sicosidalo kuyalungiswa kuthola lesombululo kungazange kwaliwa kwesikukhuthazayo labo bakhalazayo ngendlela ukhetho oluqhutshwe ngayo sokuthi ngabe bayakhulumisana kulungiswe ngoba kungaba lokulwa sokungalimaza abantu abaningi. Kodwa-ke isisekelo sombuso siyavuma ukuthi nxa uthe wangasuthise ngokhetho ukhulume uthathe imizamo ethize.
Lo ngumnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, esixoxelaye ekoBulawayo.
The Voice of America, VOA.
Umanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ithi ikhuthaza uhulumende ukuthi engavuli izikolo ngeviki ezayo ngoba umumo wokwezombusazwe ungazinzanga ngenxa yempumela yokhetho olusanda ukuqhutshwa ephikiswayo libandla le-CCC. Kodwa uhulumende uthi izikolo sezilungele ukuvulwa njalo ababalisi bengakhononi ngokuthi iholo labo liphansi njengoba lengezelelwa. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhubele sikhulumelise ARTUZ umnumzana Themba kuye moyo.
Sikhuluma ngabantwana, sikhuluma ngababalisi, ababalisi abangabazali. Ngezinye indlela sikhuluma ngabantu abathathu. Umumo awuzinzanga ngoba lalo ogqokwe yize ukuba nguyo onqobileyo uyatsho ukuba sebezilungiselele ukuthi balwisane lokuxokozela okuzaba khona nxa kuzaba khona. Okunye sikukhangelayo, izikolo yindawo eba labantu abaningi ngesikhathi esincane, njalo imbali iyatsho ukuthi lapho kuhlanganye khona abantu beqokozela kuba lokulimala. Izikolo bayazithanda abantu bezombusazwe ukuzodlalela kizo lanxa besenze ezinye izinto. Ngokunjalo akula kuphepha okukhona ngesikhathi somumo nje ongazenzanga. Sikhangelela ukuthi kulungiswe ingxazi, kuphumele ingxazululo. Kungaphuma le ngxazululo kulula ukuthi sibekwazi ukuthi ukuphepha, ukuthula lokuhlaliseka kuhle kwabantu kuzabe kumgceke. Okunye okwesibili, nxa sihamba ngalesi simo esibuyela sikiso, kunzima kakhulu ukubakwazi ukuthi ingxaki vele bezikhona zizacazululwa yini, njalo zizacazululwa mbani.
Selikhulumisane la yini uhulumende limbhalele yini? Kukanti isikhathi leselikhuluma ngaso siyenele yini ukuthi abantu babekwazi kuseselesikhathi lalabo abanye ababalisi bengahambi ezikolo besamelele ukuzwa impumela yomkhankaso wenu?
Uhulumende ngiyokhulumayo nxa ekhona uhulumende ngiyokhulumayo ukuba uzilungiselele ukubhekana nodlame olungaba khona ngendaba yokungani ungacaci kwempumela yokhetho. Isikhathi sivele sihleli sikhona, sihleli singekho. Zinenge indlela zokuthumela imbiko ukuthi abantu bazi ukuthi ukuvula kwezikolo sokuhlehliselwe emuva. Ngokunjalo akusiyo ndaba enkulu ukuthi siyinake kakhulu ukuthi isikhathi sikhona yini. Akusimkhankaso wethu sodwa ukuthi kulungiswe ingxabangxoze kwelokhetho. Kungumlando wabantu bonke, kuyisifiso somuntu wonke. Ngokunjalo akusimkhankaso wethu sodwa, umkhankaso wabahlali labantwana beZimbabwe.
Lo mnumzana Themba kuye moyo isikhulumeliso manyano olwela amalungelo ababalisi bemaphandleni ARTUZ esixoxe laye ecingweni lapha iStudio 7.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampa wafuwe mbula. Lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela mshweshwe.
Kwezemaphandleni inhlanganiso ezibona amalungelo oluntu zithi zisola inani eliphansi labesifazana abaphatheke kukhetho olwedluleyo ngoba liveze sobala ukuthi balokhe bebandlululwa ngisho lasemabandleni abawasekelayo. Unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esabelweni seMathebeleleni North kunqobe ababili phakathi kwezihlalo ezilithumi lantathu kwabakade bekhankasela ukumela izigaba edalele ePhalamende. Kwathi elizweni lonke kwanqoba abangamathumi amabili lanye phakathi kwezihlalo ezingamakhulu amabili lengxenye 220. Omunye wabanqobileyo esihlalweni senkayi North eMathebeleleni North njalo engumphathi ntambo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazane kuhulumende unkosikazi Sethembiso Nyoni uthi ulokudana ngoba abesifazana basahanjiswa nyovane.
Ngiyadana kakhulu ukuthi lokho sibuyele emuva sihamba nyovane abanye besiya phambili. Khathesi ngikhuluma so, out of 220 ama-seats akhona eZimbabwe kumaneje ukuthi kungene omama abayi 21 kuphela. Emath North singene sibabili, thina sasikhangelele ukuthi sibe ngu-4.
Umbono kankosikazi Nyoni usekelwe ngunkosikazi Senqobizitha Nyathi owenhlanganiso yeBetterman Foundation othi phezu kwembadalo ephezulu eyokuncintisa kukhetho abesifazana bancindezelwa ngobulili babo njalo labadala kabadedeli abatsha.
bakhala njalo ngekota system ukuthi nxa sebe kuma party lapha uzwa bokutholakala ukuthi bona ukuthi bafilwe njengama players like their male counterparts kuba nzima ngoba bona uyeza kuthiwa linantsho lile quota system.
Unkosikazi Sandra Gama owenhlanganiso ye Girls Table uthi akufuzanga amabandla eyame kulokhu.
A few months back, when the musician Sandra Ndebele decided to contest ku council ko Bulawayo, you know, the attacks that she was getting, the gender disinformation that was being targeted at her, it was really so bad. So such things, they really put off other women ababe aspire ukuthi labo bethi have an active political life.
Osanda kukhethwa ukuthi abe lilunga le Senate emele iMathebelele North ekubandla le Citizens Coalition for Change. Umnumzana Joel Gabuza laye uthi iphutha bayalibona.
Ngona ngathi singazama nje lapha nxa sesikhethana sibe lo lendlela zokuthi sifake nje inani elithize kumbe iziqondiso ezithize eziza kwenza ukuthi omama bebe besukumele phezulu bebe phambili ukuthi bengene ezikhundleni.
Kodwa umgcini sihlalo weMathebelele North kubandla lezana uPF njalo engumphathi ntambo kuhulumende kulesi sabelo umnumzana Richard Moyo uthi okunye okubangela ukuba inani labesifazane liqhubeka lisehla yokwesaba kwabo ukuncintisana labesilisa.
I think nxa ukuthi ama parties lawo engavumela ukuba lamanye ama seats abe reservelo mama contestano mama bodwa lanxa ekhona le women's quota ngibona ngani kungancedisa kakhulu kakhulu.
Unkosikazi Nyoni wengeze wathi ngobungcitshi babo laba kufuze njalo befakwe kuma-economic programs ukuze bethole imali zokubhalisa e-nomination court kukhetho oluzayo sebephatheka kwezamabhizimusi.
So way forward, akube nilama-policies aqinileyo, kube ne-political will evela emaphathini atshiyeneyo.
Kukhetho olusanda kwedlula abancintise edalele ephalamende bebekhokha imali engamadola ayinkulungwane $1,000 okubangele ukuthi abaningi behluleke ukungena. Inhlanganiso ye-Women for Leadership and Political Excellence ithi inani labanqobileyo laba kalihambelani lokwalotshwa yi-SADC Declaration on Gender and Development eyaphawula ukuba kuzihlalo lezi ezingamachumi amathathu ekhulwini 30% zizanikezwa abesifazane kumazwe abo. Kodwa kwele Zimbabwe inani leli limela kuchumi okubalela ngitsho labamele uZulu kumakhansila. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa loNkosikazi Cora Ndebele olwela ilungelo loluntu njalo obe lomkhankaso wokuthi abesifazana bakhuthaze umndeni wonke ukuthi ubhalisele ukuvota. Asizweni umbono wakhe ngokhetho olusanda ukuqhutshwa le ngqubekela phambili kulandela lolu khetho.
Sasukubeka sidubeka ngoba abantu bezekhandela ukubana kuzaba lontshintsho. Abadala bayadubeka siyahlupheka elizweni leli, okusho ukuthi lathi singabantu besifazana besikhangela ukuthi abantu abasifuza kuthola imisebenzi medu kube lontshintsho, ama-investors abuye ezweni kube ne-stability such that abantu bakhona ukuphila impilo engcono, imisebenzi ibe khona, abantu babe leholo elingcono. Lokhu kubuhlungu kakhulu kithi kwabesifazana, akusiphathi kususa ubuhlungu.
Kodwa kubuhlungu kithi ukubana abaningi behlulekile ukubana ba vote ngenxa yokuthi babethi manxa besiya kuma polling station ngosuku lokuvota bafice amagama abo engasekho, okuthi ukuthi ayesentshintshiwe aphosela kwezinye indawo lapha babegcine khona besenza i-check-in babezithole ukubana bakulewa ma station kodwa ngosuku lokuvota bafica ukubana sebentshintshiwe. Lokhu kubangela ukuthi abaningi bagcine besehlekile ukuvota because basebebhoda sebedinga amabizo awo kuma station athiyeleni. Ngikhuluma nje mina kule station esiyi-1 engafakaza kiso ukubana ngathi kuthekhwa amabizo amagama 300 and something. But ukuthi ngesuku lokuvota abantu bakhona basebe yi 500. Okutsho ukuthi abanye abantu babengazazi ukubana bakule polling station. Kodwa ngosuku lokuvota basifika basekule polling station. Okutsho ukuthi kwamanye ama polling station basebe susiwe balethwa lapha. So abantu bagcine beqeda usuku lonke beboda bezidinga ukubana bengabe bekuwapha ama polling station. Lokubangela ukuthi iningi ligcine lihlulekile ukubana livote. Ndaye lesikhathi okwavula ngaso ngosuku lokuvota sikubonile ama polling station kwakuthiwa azavula ngo 7. Kodwa ngosuku lokuvota wafica ukuthi ama polling station naye esevulwa emini abanye ngabo 10. 11 abanye 12 1 indaba zokuthi kungena ama ballot papers lokhu kuphambanisa abaningi kakhulu because abaningi bacine behlekile bayamaba usuku lonke bacinga bekhala labantu sebekhathele ekuphendukeni ngathi ama police station azavula kuze kube sebusuku abanye bacine behlekile lo ngokuhamba ngobusuku lokhu kuba ngathi abaningi ade benesifiso sokubana bevote bacine behlekile ukuvota
okunye njalo abadala abakhala ngakho kakhulu ikakhulu emaphandleni lapha yikuthi bakhale ngokuthi bokulokuthuthela thize esingakubiza sithi intimidation kwabantu abavotayo bathi bokulabantu akade behleli phandle babebandla lezana uPF akade besithi ukuze sibone ukubana uvotele abantu bokufuze udlule ubhalisa laphana uthole lokuthi uvotele abantu kumbe uvotele bani ukuze ube umuntu othembekile ebandleni kubonakala ukubana wena uthembekile ebandleni lokhu kubangelubana abantu bengaphatheki kuhle ngoba umuntu kwesinye isikhathi uyabe sebandleni ithize but engelanjabulo kho siyasekhaya kulokho kuthiwa le-intimidation enkulu nokuthi manxa ungasoke ebandlale zana uPF ngeke uthole izinto okubangela ukuthi abadala bebengabezana uPF ngamakhadi but ezenhliziyweni bebengabantu abangasoke bebandlale zana uPF njalo okunye futhi esikuzwile emakhaya ukuthi abaningi bebethi manxa kuthiwa uvota ukuze ubonakale ikakhulu ebandlale zana uPF ukuze ubonakale ukubana uthembekile ebandleni okuthiwa noma ungumuntu okwazi ukubhala kodwa uzenze impuphuthe umuntu ongakwazi ukubhala ngibuze zwe impuphuthe umuntu ongaboniye kumbe uzenze umuntu oyisigogathize ukuze ube yi-assisted voter eku-assisted voter phansi u-assistwa ngumuntu webandla abe sebona ke kubana uvotele ngaphi uvote kahle laba abangena voda kuthiwe abathembekanga and ungavele ukunanzelele emakhaya iZANU-PF icine iwina kakhulu ngenxa yakhona lokhu ekuwineni iZANU-PF lokho akutshengisi i-true reflection yezifiso zabantu izeki ayisazwakali ukubana ama-V11 iwakhiphe ukuze abantu babone bakhonfene ukubana upresident owuyileyo
leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Cora Ndebele olwela ilungelo loluntu obe lo mkhankaso oholwa ngabesifazane okuthi bekhuthaze imindeni yabo ukuthi ibhalisele ukuvota asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane
Ngesilitshe okwesikhatshana ezandleni zika Chris Gande we-Studio 7.
Lingalitshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Methuseli Moyo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ye i-cabinethi ngithemba siyasonke ukuthi ibunjwa ithathwa kuma MPs akhethiweyo. Kuzothi ama MPs lama senator kuzothi njalo kulaba ngu 5 abanga kule nani elithize lingafakwa ngu president nxa ngithi yananzelela kuzamela akhethe icabinet yakhe kulabo abanqobileyo ibhalansa ekhangela ngama region kodwa ngibona uzakhetha abanengi bavele kulawo ma region kumbe kulawo ma province athe avotela kakhulu izana uPF xa ukhangela ikakhulu ngapha eMathewland kobulawayo yayiphuma ngalalutho nthemba uchuti lo senator oyi-1 kuphela uMP 0 uye emathi north lemathi south kuphose kwaba nguchiki lobhanqa ujuti ke balutshwane abangapha nxa belenhlanhla nxa ethe upresident wafisa ukuthi abalance bangaba baningi abazangena kodwa ngibona kwami uzazama ukuthi abisele icabinet ukuthi aqhube inhlelo imisebenzi ade vele iqalile ngimkhalele ukuthi umuntu njengoprofessor Mthuli Ncube kusho ukuthi uzaqhubeka esezimalini ngoba utsho ukuthi ngezinye indlela ube mbona yena esebenza kuhle njalo ube sekujwayele njengokuinto kwangikhona ukuthi bakuhambisa njani lakhonapho nje kubo amaministri alawo omafezi o-defense angiboni kuguquka kakhulu kodwa baningi abatsha abakhethiwe abancane enxa bazangena bebe ngama-deputy minister abanye njalo bazangena bebe ngama-minister ngoba abanye lizakhumbula ukuthi ezinye ingongonono zahle zadliwa kuma primary. So ke izabe icabinet ehlanganisa abantu ade inkaba ezindala lamajongosi ngoba akula ndlela angathi upresident alahle abantu akade vele sebenza lapho. Kodwa futhi kumele asondeze laba abancane labo bebe kuma deputy minister. Abanye bengene kuma minister.
Nxa sikhangela icabinet ebikhona ungathi icabinet ebingayenzi kuhle umsebenzi na ikakhulu nxa sikhangela ukubana umnotho welizwe uqhubeke ungani awuhambi kahle. Bakhona yini kade bengakhethwa beyenza umsebenzi ongcono?
Ye, ungakunanzelela bekungathiwa kulobunzima kwezomnotho welizwe. Kodwa sithe siya phambili sokusiza ngapha. Indaba yokuphela kwamandla kwemali abathi i-red bebengathi besebekutholela indlela yokuthi bakubophe kungahambi. Kume kunjalo. Ukhale futhi ama-price kade sebewabophile lawo esingathi price stabilization. Uthi ukuthi ukukwenelisa abakwenelisa. Sokuyukuthi-ke ngaleso sikhathi injongo yabo kuyini. Kunzima ukuthi into zomnotho ukuthi uthi bayehluleka kambe bayenelisa. Ngoba ungakhayela amanye ama-report kuyaye ukuthi i-economy yakhula ngabo 7-9% ngomnyaka. Ukuthi i-economy yakhula. Kuphinde kuthiwa ama-export akhula. Besikhangela futhi o-tourism, o-tourism bayakhula. Ukhayela i-agriculture, agriculture yakhula. Lo nyaka kuthiwa umumbu mnengi kakhulu. Ukuthi sizase sithengisela amanye amazwe. Ukhale ezokulima futhi o-wheat ngqoloyi. Last year, for the first time, ngemva kwesikhathi eside saba le-surplus. Lakhathesi ukhaya bayalima futhi. Yezona inhlelo zikhanya ngezinye indlela bezihamba kuhle kodwa uhlupho ukuthi labantu bevele bekususa khona okwasekuwe kwafika khona bezokuphansi kakhulu. So ke kuyadingakala ukuthi bakuqhubeke uhamba ngaleyo ndlela kusiba ngcono kusiya phambili.
Hello ke ngumnumzana Methusele Moyo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Semidlalo intasezindaba yethu uJoseph Njanji usethulela okwenzakala emidlalweni wenguqu kusigaba seCastle Lake Premier Soccer League.
Imidlalo yesigaba seCastle Lake Premier Soccer League ingene kuviki yamachimu amabili lanye namhlanje lemidlalo edlalwe namhla iphele kanje ngaseLuveve iqembu lebulawayo Chiefs libe ngutshikilo bhanqa 1 ka-1 le FC Platinum ngaseBatha iqembu leSheshamu lichayele wange nge 1 kanya iqembu leSimba Bora libe ngutshikilo bhanqa 1 ka-1 le Yada ngaseBaobab iqembu leCranbourne Bullets linqotshwe nge 1 kanya leDynamos ngaseNyamunga iHerentals ichaye ngezi Platinum Stars nge 2 ka-1 ngaseMandava ukuthi iqembu leManchester Diamonds linqobe leGreenfield ngethukanya ngasekipo. Kusasa ngensonto iqembu le-Islanders lizemukela le-Chicken Inn enkundleni Barber Fields njalo umqeqetshi weqembu le-Bosso uBaltimore Brito uthi kuza kubancane indawo emagumeni.
We know that will be a tough game, but they also know that will be tough to them. And
siyakwazi ukuthi kuzabe kungekho lula kodwa labo abe-Chicken Inn bayakwazi labo ukuba lathi sizabe singadlanga nkotyana. Siyakwazi ukuba bake besibukele njengoba lathi-ke siyake sibabukele kodwa lokhu akutsho lutho ngoba sobabili silakho kuntshintsha okuthile esivame ukukwenza.
Iqembu le-Islanders linqotshwe okwakuqala kwimidlalo yeligi ngempela viki yedluleyo kodwa umqeqeshi weqembu le-Chicken Inn uPrince Madore uthi lokhu akutsho ukuba seliphenduke umthatshuzwa.
We cannot say they lost and they are down.
Asingeke sithi ngoba benqotshiwe ngempela viki edluleyo sebehle belahla imbeleko ngokufelo. Kodwa ngikhangelele ukuba lo mdlalo uza kuba nzima ngoba phela yibo abahleli phezulu kwendlalane yemiklomelo. Umdlalo phakathi kwamaqembu asuka edolobheni elilodo ivame ukuba nzima njalo iqembu elizadlala ngokuzimisela yilo elizanqoba.
Kweminye imidlalo ezadlalwa kusasa ngensonto iqembu le-Triangle lizadibana leleze-PC Kariba ngaseGibo ukuthi iqembu le-Caps United lizadlala lele-Black Rhinos ngaseBatha. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Washington, the voice of America.
Uhlelo abaculi bethu lamhla silomculi kaMaskandi odabuka eNkayi uzamculo yena ohlabela ekwele South Africa lapha uphethe idlalade lakhe lakuqala elilesihloko esithi lomhlaba kunxoxo ayiqhubele lo ntungameli inkomo we Studio 7
Siyozilanda ezankomo siyozilanda Siyozilanda ezankomo siyozilanda Siyozilanda we ezankomo siyozilanda ezankomo
ngiyavinyelela emsakazweni omkhulu iStudio 7 phinde ngibingelele abalandeli bakazamculo igama lokuzalwa nguCalpurnius Mandla Gumede ngizalwa eNkayi emahlabathini kwesikasibangilizwe ngingasho ngithi emculweni ngiqale ngo-2018 bese nesinge track engiyenze lo nyaka ngihamba nomazakhelo kwakhe enesihloko esithi ochitheka igazi
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
kusho ukuthi abafisa ukuthola umculo kaZamculo bangangiwhatsappa kule number ethi 063 417 516 iyona inamba kaZamculo lela engitholakala khona kanti-ke naku-YouTube ngiyatholakala laphayana ungathi isikhukhula sasenkayi uzokwazi ukuthola ingoma ethi sikhiye senkululeko yiyo yodwa esengikwazile ukuthi ngiyifake
ubatshiyela waphi amazwi abalandeli
amazwi engiwashiyela abalandeli bami ukuthi ngiyabathanda kakhulu sengathi bangaqhubeka bengixhasa bengaphuna amandla lo nyaka ngeke ngiqinisekise ukuthi izophuma i-albhamu kodwa ngiyobona ngakho sekwenzekile ngoba ngibhizi njengamanje ngizama ukuthi ngihlanganise khona ukuthi ngikwazi ukuthi ngenze i-albhamu so uma isizophuma ngizobazisa abalandeli
lo bye bye bangane okamaskandi odabuka eNkayi uzamculo yena ohlabela ekwele South Africa esimzwe ixoxa ngedlalade lakhe lakuqala elilesihloko esithi lomhlaba singakehlukani ngesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela iningi libheke ngabomvu ukuthi kuyowela ngaphinduku loxakuxako kumpumela yokhetho silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.